abanye bathi njengoba sikhuluma kanje wona la amashophu abetshontshelwa asevalile njengamanje. So ezinye izinto ezifana nabosinkwa noma bezidura zinzima ukuthenga azisekho kwamanje, sokubuye kwakuzero and sokungabantu manje asebezilimaza bona ngokwabo ngayena le i-BFS yenzileyo. So ngamavithana ngithi mina ngiyakuzwisisa ukuthi impilo inzima ekhaya, abantu bafike ebunzimeni obukhulu kakhulu, basebenza izinto ezimbi, but at the same time ekucabangeni mase singena engqondweni impela akusho nto enhle yena leyo, and ayisoze igcine i-achieve yena le nto ebifuna uku-achieve. I-ZANU PF isithaba-ke lapho noma isicisha i-intanethi kumbe isifaka amasosha phakathi kwabantu, izathi yona ifuna ukuvala khonokho obesekusenziwa ngabantu. So ngezinye indlela sesiyinika indlela yokuthi ingene ebantwini, ilimaze abantu, kusasa ukuthi abantu bebesenza lokhu nalokhu nalokhu.
Mnumzana Edwin Ndlovu, uthini wena ngayo imbono yakhe? Ukhona yini ophikisana lako, ikakhulu lapho nxa esithi yena bonabo abatshengiselayo hayi bayaphambanisa?
Iye, kukhona engivumelana laye kakhulu, bese kusiba khona lapho esizehlukana khona, kodwa-ke kancane. Ukwenza kwabantwana bemuli ethile esikhathini esiningi kuyabe kutshengisa lapho abasuka khona ukuthi basuka emulini enjani, bawondliwe njani. Esikubona kusenzakala sokusiba lo dlame, sokusiba lokugqekezwa kwezitolo, kutshengisela ukuthi abantwana beZimbabwe basuka emulini enjani, elo mzali ongumnankagwa onjani, luthiwenga. Okokuqala, abantwana beZimbabwe bayahlupheka, akula msebenzi ngokokuqala. Okwesibili, abasebenzayo kabaholi, bethi bengaholi imali zangikhona zizincane ebhondileyo. Umongameli aphume ku-TV kumabonakude athi yena usekhweze amafutha. Angikwazi ukuthi wayeswele umntaka mdelegate uminista wayengekho, mbe waseku-10 mbe wayesethalwe kakhulu, athi amafutha asekhwelile, kusho ukuthi umjova susiba yi-$4 mbe $5, kambe umuntu ohola $300 uzagada umjova athini?
Mnumzana Bhekilizwe Ndlovu, nanto-ke udaba, uthini wena ngalokhu?
Ekugcineni ukuthi sikhondole sithi thina ku-right ukuthi siyazwisisa ukuthi bavele emzini omubi olabazali ababi, yebo kunjalo, kodwa umuntu ofuna ukwakha akaniki ingqobe kuyise, alahle ingqobe kuyise athi yena nguyobe mubi, sokusitsho ukuthi mina-ke sengizoba mubi lami. I think ngijilo maye khumbulo Edwin ukuthi ngiyazwisisa kakhulu ukuthi kwenzakala izinto ezinje, kodwa umntwana manje sethe wacabangisa efuna ukuqamula isithuko esiphakathi kwemuli, esefuna ukuthi asiqamule singabuyi futhi siye kuye siyela kubantu abakhe. Uyacabanga ahlale phansi. Uyabona njengoba sesiye kuleli banga ukuthi ukukhithwa amasosha, abantu bagijima balana namasosha, abantu kuze bacabanga ukuze bazivikele, bangalwibona bodwa bethathelana izinto zama-businessmen nezinto ezinengazenezo, badinge ukwenza izinto ezizohlukumeza lolwa nabo, olwa labo nguhulumende, olwa labo umnankagwa loTshiwenga. So uTshiwenga nomnankagwa ma ufuna ukuthi ubatshise, ubatshisa nga? Ma ufuna ukuthi ubazwise ubuhlungu, ubazwise ubuhlungu nga? Into ezingazenezo ayiphonge ukujikelana thina silimazana sithathelana lokhu, kwa omunye ungampikise sidle ice cream, uyajwanyulelwa i-ice cream leyo ukuthi yona i-appetite uyithethe kuphi, izinto zinzima kangaka. Manje sesisenzani khonapho? Sesilimazana zona. Okunye futhi engifisa ukuthi ngingakuvumelani kakhulu lo Edwin Ndlovu ikuthi ilizwe leli selidlulile ngombono wami ekubhekeni linto njengento yezandle MDC. So akusafunakali vele ukuthi sikhulume ngamaparty kule situation esikuyo. Sesifike njengoba bengilayela nje abantu bekhuluma amalanga adlulile ukuthi abantu sebekhalela i-National Transitional Authority engaswe amaparty futhi amaparty wonke agoqa izinto zakame lapha, akhetha umuntu ozolungisa ilizwe lisuka lapha the next 10 years, alungise ilizwe libe lilizwe likhona ukuholda ama-elections amaqiniso bese kuqaliswa kakuhle.
Mnumzana Edwin Ndlovu, nanzo-ke ingqobe sezikuwe.
Ngimlalela ubheki lapho mfowethu. Usetshintsha i-narrative. I-narrative yakhe isingeyokusola abahluphekayo, ikanti i-narrative okumele sihambe ngayo ngiyokusola abayibo abasibusa ngocuku, abayibo abakhapulayo. Sikhuluma konje uthathe indege ngama-US dollars uyabhoda amazweni angasoze ancede ilizwe lethu leZimbabwe ngalutho. Yikho kumele siqale khona. Ngiyabona inganekwane uyayazeka Ndlovu ekababalwana ehambe siyahlabela ngale esidla isutha kukhitheka lokho lalokho kodwa abantwana ngapha belamba yikho kwenziwa ngumna ngagolezana uphepha asikulungisenini khona phana ukuthi baba go back to the drawing board kathi lizwe lakho latha kuhamba njani.